into one mina ngitshele yona amapolice akasiyo zanukefu amapolice lugatsha lukahulumeni and leyo into abayizele yinto embi eluhlaza mina njengomunye wabalandeli bebandla lezanupf ngiyakukhondema kwabantwana babaliselani kusokwenza ngathi awumbe sebenza inyamazane esize esabayo asibe sabi thina abakajamika sibabelele bothi kungabuya ukhetho sibadle sibathenze kuthi hhayi ngedemokrasi sikhona. So amapolisa lawo ukuthi bakuthatha ngabi khonoko ngezinye indlela yibo abanye bangikhona abasebenza ukuthi bona kungcolise ibizwe likamongameli wethu ubaba uMnangagwa kungcolise futhi lebizwe leZANU-PF. It is not ZANU-PF ethi bona irayiliyana ingenzakali yibo abazenzeleyo kokubana ngokubona kwabo, but mina ngibona ngantwa when we're coming towards a phase like this election ebuyayo, why do you stop abantu ukuthi bekhankasa? Ngoba umongameli uthe yena we want this to be a free and fair election enako konke okutshengisela kuyona uhamba kuhle. Njalo izolo ekukhuluma lama-ambassadors amazwe achiyechiyene ukukhulumela kona wazathi kona lani ma-ambassadors siyafisa ukuthi kona libe khona li-observe kodwa lilandele imithetho elizwe ukuthi libe accredited. So labo futhi abebandla likaChamisa I hope balandela imithetho yonke ekwenzele yona babe le mvumo ekubenze lawo marales. If they do that and amapolisa abelokhu esala futhi amapolisa lawa they are counter revolutionary, they are counter i-spirit sikababa upresident wethu uMnangagwa esho ukuthi khona kube lokuthula njalo ama-election abe free and fair.
Umongameli Mnangagwa sesike samuzwa xwayisa ukuthi abantu bakhankase ngokuthula, kodwa lanxa kunjalo sesike sabona kusiba lodlakela kuhlaselwa ikakhulu abebandla likaChamisa. Uthini ngalokho?
Well, konoko kusuka kuhluphe kakhulu ngoba singebandla elibusayo siyala udlakela, kodwa siyalubona udlakela luyenzakala. Siyezwa ukuthi abanye kuthiwa hhayi ngabethu abezanupf kuphume futhi kwezindawo kuthiwana hhayi nabakhona ngale abaplantiweyo ukuthi benze khonoko, kodwa futhi ukubona hhayi konke isikhathi ngabanye bethu babengosanqondo abangafuni ukulandela umthetho, abangafuni ukulandela izixwayiso ezivela kubaphathi bethu, ngisho vela umongameli nabasekeli bakhe behambe bekhuma ngokuthi kona ukuthula bakithi, kodwa uthole kulo munye umuntu yena uzenzela okwakhe. Phela kuyatholakala khona kwala iveni emulini.